zombili ke supplementary budget ka 2020 le 2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya ke kulo jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Namafitshane ke okade ebhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuthi uzabhadala ama-950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kade kumele ivele ibhadalwe kususela ngo-Okthoba kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December, i-supplementary singathi ngeyokungezelela kuze kuyephutha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe-950 yona leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu kumbe kade uqhatshile endlini yomuntu, umuntu lwana usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyukuthi engeuhlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS, kathesi hhayi umuntu usezabuya kezokhwela nxa yakuthiyela ubo-2000 ukuze la asaye lokuncane kokudla le muli yakhe. Incwadi zika-January vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi u-2021 la ule mali yakhe. So lijogo elikhulu kakhulu abantu basekunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Siyakwazi ukuthi iningi labantu, iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza, kodwa kathesi ukuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaqhegu, silazi intandane abayibo abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS nxa ungathi uyayisebenza ubona ngantu ayimali encane, kodwa ukuthi uyithole-ke imali enzima kakhulu uyithole kakhulu nxa uzisebenza, ngoba kathi imali yakhona yakuzayithatha ngathi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini, akula muntu ovunyelwayo ukuthi aye zama lapha laphana. Abantu baku-lockdown njengoba vele kathesi ungakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu, kuzoba njani-ke nxa kuyukuthi imali siyengezelelwe? Njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwelede, bagcine bethathelwe ngimpahla yabo esezindlini. Abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa, sikhangela lokuthi kathi vele isevisi abantu abayitholayo ku-City Council kathesi kuyiyini, amanzi abantu bazikhe emachibini esikhathini esiningi, ma i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho. So i-service versus imali okumele abantu bayibhadale kangantwa kwakuhambelana.